Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emweni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 24 kuNkwenkwezi 2017 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
So umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la African Union le ekhangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo ba sungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo.
Kumangalisa ukuthi ngama-elections anext year after ubona nomunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because ngayiprofession ukuthi awungu-accountant. So ukuthi into ze-censorship yenu izazela ngaphi ngena ngaphi kuyamangalisa.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe uBona Shikore ukuba kuboard ekhangela ukwethulwa kwemibiko ngenhlonipho e-censorship board kudala inkulumo. Kwezemidlalo iqembu leCapes United linqobe ele-USM Alger emdlalweni walo wesibili osivaya sika-Group B kumncintiswano we-CAF Champions League odlalelwe e-National Sports Stadium. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziphakathi kokuqhuba uhlelo lokufundisa abalimi labafuyi benkomo ngendlela engathuthukisa abalimi bemaphandleni kulandelwa indlela zokulima zakulezi nsuku. Kuvika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano ungena zingcitshile abalimi abaphatheka kwezokufuya phansi kwenhlanganiso ye-African Union isebenzelana le-European Union eHarare. Isiphathamandla sohlangothi lwe-Research and Specialist Services kugqetsha lwezokulima kuhulumende eZimbabwe uMnumzana Joseph Skhosana uthi lo mhlangano uqakatheke kakhulu ngoba unikeza ithuba lokuthuthukisa ulwazi kwezokufuya.
Kuhle ukuthi abalimi bahlangane babumbe amaqembu akhangele imhlobo ethize. Ngathi for example lapha sile mhlobo yenkomo etshiyeneyo, kule mashona, kule borane. So umhlangano lo ubizelela abakhangele amathuli kakhulu la ye-African Union le ekhangele ngezifuyo izama ukuthi incedise amanye amazwe labo basungule mbe baqalise inhlanganiso ezikhangele imhlobo ethize yezifuyo.
Othe kuqakathekile ukuba abalimi ikakhulu abemaphandleni bathuthukise ulwazi lwabo behlanganise lolwazi lwakulezi nsuku emisebenzini yabo befuya inkomo abazaziyo kulokugijimela imihlobo abangayaziyo engaba ingahambelani lendawo abahleli kizo.
Kumele sifunde ukuqakathekisa imhlobo yezifuyo zemvelo. Kuqakathekile lezi ngoba izifuyo lezi zadalwa ukuthi zigcinwe or zikhule endaweni zenezi ezikhona. Udubo nje singaba lalo kathesi ukuthi umuntu uyathula inkomo ufuna i-brahmin, but i-brahmin kayenzelwanga ukufuywa endaweni ezingelazulu. Kumele ube lamadlelo.
Abalimi kulomhlangano bakhuthazwe ukudinga ulwazi olugoqela lokusebenzisa uphawu lemichiso yakulezi nsuku ezenza ukuba kungabi lula ukuba iguqulwe ngamasela okufana lehlobo lwamathathu lensimbi zamachip. UMnumzana Shadrack Ncube osebenzela eMatopos Research Station uthi abalimi kakhulu emaphandleni kabaqinise ukufuya inkomo zomdeni abazaziyo ngoba kungabaphathisa.
Iningi lawo likuma-commercial farmers. Kungaba yinto enhle ukubona ama-breed wona la aqakathekile njengethuli sesiwabona le makhaya. Usiba le ndawo ekhaya othi ma ngifuna inkunzi yethuli, ngifuna ithokazi lethuli, ngasuka ngiye khona ngilithole emakhaya. singathembi kuma commercial farmers ukuthi ama farmer bazithenge kuma commercial farms hayi kunzima ngoba ziyadura izikhathi eziningi abantu laba bathengisa inkomo zabo ngama $3,000 inkunzi la mathokazi esikhathini vele ayidluli $1,000.
Uzulu ulakho ukuthola ulwazi ngendlela ezinhle njalo ezilula zokufuya ngazo eZimbabwe, ikakhulu esibangeni sokucubungula ngokwezifuyo endaweni ezifana neGrasslands Research Station, eMakohole Research Institute leMatopos Research Station phakathi kwezinye. Lo mhlangano ungenwa zingcitshi labalimi abavela emazweni afana leUganda, Lesotho, Kenya, Nigeria, Ghana, The Gambia, Egypt leZimbabwe njalo uphela kusasa. Uhulumeni weZimbabwe phakathi kwemizamo yakhe yokuthuthukisa isibaya selizwe phansi kohlelo lwakhe olweCommand Agriculture Livestock ngokusekela abafuyi ngemithi yezifuyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Ukukhethwa kwendodakazi kamongameli Robert Mugabe ubona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ngokuhlelwa ngobunono lenhlonipho kwembiko ethulwa ngendlela ezitshiyeneyo esinsashibhodi sokudale inkulumo. Amanye amalunga abalisa usikomishi wamapolisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba, uNkosikazi Runyararo Magazire, uChief Nyamukoho Samson Katsande, uMnumzana Regis Chikore, uMnumzana Shingai Rukwata Ndoro, uMnumzana Chenjerai Daitai, uMnumzana Tungamirai Muganiri loMfundisi weRoma uFather Fidelis Mukonori. Amanye abanye abakumsebenzi wokuthokozisa uZulu bathi ukukhethwa kukabona kuzabangela ukuthi abantu bengakhululeki ukusebenzisa ubulembu be-internet kunkundla ezifana le-Facebook le-WhatsApp. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande we-Studio 7 uxoxele ngcwethi kwezokwethula kwembiko lebulenjini uMnumzana Zenzele Ndebele.
Kuyathengisela ukuthi abantu bezanu ikakhulu bona laba oDinisa Sithombo bazincengela kupresident Mugabe loGrace ukuthi bethathe izihlobo zikamgabe maybe ifamily kamgabe beyifake kugovernment. Kuyathengisela njalo ukuthi akumangalisi ukuthi ngama-elections anext year, after ama-elections anext year, kumbe xa kule opportunity yokukhethwa icabinet ize kuthiwa ubona nomunye wabantwana bakamgabe sebengama-minister because by profession ukuthi awuma-accountant. So ukuthi into zesenzership yenu ngizazela ngaphi, ngingena ngaphi, kuyamangalisa. But mhlawumbe futhi bazama ukuthi ebe e-center ukuthi abantu bengakhulumi ngemuli yakuqala le i-first family. Mhlawumbe ngiweza ukuthi lokhu asikufuni, lokhu asikuthandi. But ngezikhathi ze-digital technology lezi ngibona ngani aseze yenze omunye mehluko omangalisayo.
Siyabona ukubana indaba ze-censorship board zithinta kakhulu. Ubona ungani nxa esekhona yena ubona kuzahamba njani la?
Kuba lobunzima kakhulu ukuthi belandelele ukuthi ngubani otheni ngaphi isikhathi bani. Bese kusiba yibo mhlawumbe kubalula ukuthi amapolisa yiwo asezibophela abantu sebehamba ekhoti sebesatestify ukuthi lokhu is against i-censorship or i-censorship act into ezinjalo. Njalo kwesinye isikhathi kulama ama-plays bona laba abayenze ezemidlalo kumbe ezamafilimu okuyakumele ukuthi ungakathengisi amafilimu akho ebantwini uqale uyihambise i-censorship act beyikhangela lapho. So mina ngombono wami ngibona ngani kusakana nje ezikhundleni ukuthi befunda la ukuthi ugovernment uhamba njani ethola imali nalapha nalapha, but angimboni esiba effective okumangalisayo ngoba these days i-technology inika abantu ilungelo elikhulu kakhulu ukuthi benze bebhale lokhu abakufunayo besebenzisa ezebulenjini lezi. So i-efficiency yakhe izabalutshana kakhulu, but kuye ku-strategic ngoba bayamintroduce lapha ugovernment ukuthi ungase-appointa kwezindaba abantu bebekwazi ukuthi hayi sowakwaba ku-censorship board, sowakwaba balaye isikhathi sokuthi xa sokufunda ukuthi kusetshenzwa njani kuhulumente.
umnumzana Zenzele Ndebele yincwadi ecubungula ezokwethulwa kwembiko obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo. Amabandla aphikisayo athi akhathazekile kakhulu ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukuqala ukubhalisa abantu abalelungelo lokuvota. IZEC yayikhangelele ukuqala uhlelo lolu ngomabasa, kodwa lalamhla lokhu alukaqali lolu hlelo ngoba IZEC kayikatsho lokuthi yiphi inkampani ezathengisela ilizwe imitshina yokubhalisa uZulu eyama-biometric voter registration kits. Sixoxe lomqoqo wenhlelo zebandla le-MDCT, umnumzana Abednego Bebe.
Silohlupho njengelizwe leZimbabwe ngoba sibuswa ngabantu abalobunke, abantu abalomomubi, abantu abangazweli abantu, njalo abantu abangamaqili, abaphila ngobuqili, abangakwanisi ukuthi izinto ziyake zenziwe ngendlela eqondileyo. So kusobala ke ngokunjalo ukuthi ke kukhona okuphekwayo lapha, ngoba angiboni ukuthi kungathatha isikhathi u-adjudicator kumbe uku-evaluate amakhampani emabili kuphela. Into encane leyo. Okwenzakalayo ke ukuthi balokhu besakhangelisisa, sizacabangela phela ungabona abantu besenza into ebuzwa umbuzo emnene ngabantu, abantu babe sebecabangela ukuthi bezani. So thina ke sibona ukuthi sicabangela ukuthi bayakhangela ukuthi ke kuganga bani abangakwenza kulawo ama-computers okufanele asetshenziswe ku-PVR. Ngoba nxa kungenjalo kangiboni ukuthi kuthatha isikhathi eside ukuthi ke kubalulwe ukuthi khona hayi yiphi ikhampani ewinileyo. Okwesibili ke ungakhohlwa ukuthi ke uhlupho olukhona ezanini akusakhangelwanga ukuthi abantu beZimbabwe bathi bafisani, kodwa ke sebekhangela ukuthi bangalungisa njani ukulwa kwabo lokho abakwenzayo, okutshengisa ukuthi hayi ukulwa ke iqiniso elikhona. Abatshele abantu ukuthi hayi lo ithambo selisele lilinye lapha, izinja sezibanga ithambo, umkhonomisi ufile, imali kayiseko emabhenki, pho bazatshontshani njengoba kade bevele bethembe ukutshontsha.
Njengebandla kalikaze lizama ukudingisisa yini kubo abezeki ukuthi sebengaphi ngalolu hlelo?
Ungaze udingisise, angiboni ukuthi ungaphiwa ubuqotho obuqondileyo ukuthi kathi kuhamba njani, kwenzakalani. Ngoba phela kuyafanana lokuthi uyebuza isela ukuthi kona otshontshileyo mbani. Angiboni ukuthi-ke kulula ukuthi isela likutshele ukuthi otshontshileyo yini, yikho kuthiwa lisela. So kuyafanana ke abasikhuluma labantu abangaqondanga, izeki livele ikhona, yakade beyisebenzisa ukuthi yebe ama-election. So esikukhangeleyo ukuthi hayi besinesithemba-ke ukuthi-ke nxa kubuya lolu hlelo lo-DVR kuzaba nganeno, kodwa-ke phana kusethusa ukuthi kathi sokubangelwa kuyini ukuthi-ke lolu hlelo lungaze lwaphela ngesikhathi esifaneleyo.
Umnumzana Abednego Bebe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT. Uhlelo lwe-Diaspora Forum lamhlanje sixoxa ngabehlelwa zingozi ezehlukeneyo lapho besemazweni ezifana labadubukelwe libhomba ebelidiwe emzimbeni welunga le-ISIS eManchester kwele-Bilitane. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Udlakela oluvame ukuqhamuka kwele South Africa olokucwasana ngobuzwe lubikwa lubangwa ngezombusazwe, ngoba abantu nxa betshengisela baqondisa ulaka lwabo ebantwini bokuza kulokuthi baluqondise kuhulumende ngoba kunguye ongadali umumo wokuthi bathuthuke bathole imisebenzi lokusebenza okudingeka empilweni. Ele Israyeli lithi seliguqule indlela elabelana ngayo ulwazi oluphathelane lezomvikela lele Melika ngemva kokuba umongameli Donald Trump ekhulumele eceleni lapho abelane ulwazi labe Russia ngenyanga edluleyo. Kungxoxo ephathelane lezemfundo ebiqondiswa ngabomsakazo weVoice of America kumaviki ambalwa edluleyo ekolishini leGeorge Washington University igxile kwabadabuka kwamanye amazwe abalesifiso sokufunda eMelika. Ingcwethi ebezikhona ziphe amacebo athile lokuveza inhlupho abangabhekana lazo. UMike Wobe weStudio 7 usedulela lolu daba.
Okunye kokuphume kulingxoxo kugoqela amacebo okuthola imali yokubhadalela indleko yokufunda eMelika lokukubeka mgceke ukuthi abafundi bazabhekana lobunzima obuthile njengabantu abayabe besuka emakhaya abo okule mikhuba lempilo ehlukene le eMelika bangacabangi ukuthi kuzaba butshelezi isikhathi sonke kodwa kumele baqinisele bekhangele abakuzokuthola emaphethweni ezifundo zabo. Unkosazana Andile Nobuhle Mpofu usanda ukugciba izifundo zakhe eziphathelane lezamabhizimusi ekolishini le Washington State University khonapha eMelika uyajabula ngethuba alitholeleyo empilweni lokuzafunda kuleli lizwe. Umbuzo osemlonyweni wabaningi ile ndaba yokuthi kulomahluko na phakathi kokufunda kweMelika lokufunda eZimbabwe. UMampofu uchazisa ngalo mehluko okhona.
Ngafika lapha ngabuya ngingumuntu ozostuda e-psychology kodwa ngaphakathi ngatshintsha ngayo sociology ngatshintsha ngayo business lapho sengikhona khathesi something that ekhaya asikwanisi ukuyenza kodwa lakho ukufunda lapha kungivulele iminyango eminingi.
UMampofu uphinde waphatha udaba lomahluko okhona phakathi kwamasiko abantu beZimbabwe labeMelika.
Ukuza vele kuthiyane indlela esiyenza ngayo thina ekhaya, indlela abayenza ngayo bona lapha.
Unkosazana Tanya Nyathi, esinye njalo isizalwane seZimbabwe esisanda ukugqiba izifundo eziphathelane lezokuba yintatheli izindaba ekolishini le-University of Columbia khonapha eMelika, laye uvumelana lombono kaMampofu ikakhulu kwezamasiko ethi ngempela achene kakhulu.
Indlela iAmerica efakwe ngayo ebantwini ma abantu bekhangela ukuba bephandle kwelizwe besemakhaya ngale Afrika. Ma ukhangela ucabanga ukuthi iAmerica indawo enjani, uya kulo mcabango wakho lendlela yakho oyibona ngathi. Ungathi ufika lapha vele into zitshiyene kakhulu.
UManyathi uphinde wachaza ngokuqhakatheka kokukhetha kahle ikholeji lapho umuntu afisa ukuyafunda khona.
Abantu kumele bekwazi ukukhetha ikholeji abangafunda kulo futhi njalo bebelazi ukuthi ikholeji lakhona lime kanjani. Mina nginje ngaqala ukufuna ukuya eColumbia University ngiveleni leminyaka engu-16. Ngase ngiyibone le university yakhona inkulu njalo ngase ngihleliwe kaningi ukuba hayi kulama university la othiwa ngama-Ivy League schools angu-7, Harvard, iColumbia University, Yale University, Cornell, Stanford, London. Wona la ama-colleges amakhulu kakhulu wakuthiwa ukufunda vele ingcwethi njalo kufunda abantu abahlakaniphile kakhulu njalo kuyabathathi nje any muntu ongafuna ukufunda.
Ukutholakala kosizo lwemali yokuhlawulela izifundo ngolunye udaba oluthwalise abantu nzima kakhulu kwele Melika. Nxa sokungumuntu odabuka kwelinye ilizwe khona kuba nzima okuphethwe kabili ngoba abadabuka kwamanye amazwe bahlawuliswa edlula izizalwane zeMelika. Kodwa uManyathi uchasisa ngendlela isizalwane seZimbabwe singathola ngaso usizo lolu njalo singaludingaphi.
Ngiqala ngokuba ama-scholarships akhona e-America especially ezikolweni lezi eziphezukade ngiziqamba izikole lezi yizikole ezilemali ngoba ngama-private universities kumele sibekwazi ukuthi abantu abathumeza abantwana babo kwisikole lezi ngabantu abale mali eningi kakhulu bona labo o-Warren Buffett yibo abathumeza la bantwana babo ukuthi bengene ezikolweni lezi njalo bayafaka imali eningi kakhulu izikole lezi yabe ziphezu kwemali. Thina okumele sibe sikuyena ukuba si-apply-e kuqala ezikolweni lezi singa-apply-a
noma bethe bona ama scholarship kabaningi in full wena kuzamele uqale ukufuqa nxa ule passion njalo le persistence umuntu ovele ole drive yokupusha izinto zakho uyabafonela ubatshele ukuba wena hayi ngumuntu onjani njalo ubabhalela incwadi ubatshele ukuba wena kuyini ulaphi.
Bonke bobabili bayavumela labaningi abadabuka kwamanye amazwe asebethole usizo lwemali zemfundo zokuhlawulela izifundo kweMelika besithi akukho lula kodwa umuntu angasebenzisa nzima njalo ngendlela eqondile ungaphakamisa amathuba akho okuthola usizo lolu ngama-scholarship lama-grants aphiwa ngabezigaba abakizo lenhlanganiso ezimeleyo lamankampani amakhulu. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingu-Mike Hobe.
Esigabeni sethu sezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe lamhlanje sethekelelwe kuma studios ethu ngumnumzana Sean Macheza. Wadabuka eZimbabwe kodwa wasedlala kwele Netherlands. Ngiyakwamukela kuhlelo Macheza.
Enyabonga Ntonga.
Ye, kusitshele uhlala kwele Netherlands wenzani kahle kahle?
Ngenza ngezokwethula kwembiko. I think that's the simplest way. Ngisebenza as a media consultant ne company yami iMacheza Consulting engivule ngokugcina umnyaka odlulileyo. Kodwa isikhathi eside ngisebenza Radio Netherlands.
Kuyini kahle kahle owenza nxa ukhuluma ngezokwethulwa kwembiko lapha? Wenza esikwenzayo khonapha ngoba sethula imbiko lapha sethula izindaba wena uhambisa njani?
Mina engikwenzayo ikufundisa abantu abayenza ngezokwethula kwembiko. So makule organization ingaba yi-NGO, ingaba yi-public broadcaster njenge-VOA, ingaba yi-government department. Mina ngikwenzayo ukubuya ngibenzele i-training sembafundisa ukuthi imbiko yethulwa njani.
Aha, zikhona inhlanganiso zeZimbabwe oke wasebenza lazo?
Ya, ziningi kakhulu. Ngike ngasebenza le development plan, development trust ePlumtree la uvela khona.
Yebo.
Sasebenza labo on having a radio program, le community outreach ukuthi basebenze njani nomphakathi. Very soon ngizabe ngisebenza le labanye abase amanye ama organization media center eHarare.
Inhlanganiso lezi izikwamukela njani ikakhulu ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku kumbe ukwethulwa kwembiko ngendlela yakulezi nsuku?
Yakunzima kakhulu ikakhulu uma abantu besafundela besaqalisa ukusebenzisa i-technology le entsha. So umsebenzi wami uhlanganisa konke ukufundisa i-technology lo ufundisa ukuthi isetshenziswa njani. And it's always a difficult thing, but sasebenza.
Indaba ye fake news ongakhuluma ngayo nje ngamafitshane khonapho, indaba oyakuyiphathelayo le nhlanganiso bafundisa ukuthi hayi indaba ezinje elingazibona kaso ndaba zeqiniso, ngoba kulezi nsuku yiloba ngubani enelisukwethula impiko akucabanga ebhale sokuzinyozi kanti ngamanga.
Ya, kulezi nsuku wonke umuntu le ophethe iSamsung yakhe ifoni yakhe usengenza ividiyo ayifake online athi liqiniso. And uqakathekile njengabantu abalalela imbiko abasithola beku-social media ukuthi abantu babekwazi ukukhangelisisa ngelihle elibukhali awuzake ukuthi babone sibuthi into le yinto eyenzakeleyo ngeqiniso yini kumbe yinto nje omunye umuntu asikhulumele nje wafake ku-internet.
So lesikhathi esinganani uhlale Netherlands?
Sineminyaka eyi-8 ise-Netherlands.
8 isikhathi eside. Ukhangelela ukubuyela nini ekhaya?
Ekhaya siyabuyela. Kumele siye kwakhe ilizwe lethu. Okwakhathesi mina ngizibona njengomakaniki osadinga izipanela. Sisazidinga, sizidinge, sizidinge nxa sezanele. Uzasibona sesikhona lathi eZimbabwe khonapho.
Hayi, kuyabongeka Machaza. Ekhaya kusekhaya mpela. Sizabuyela sonke. Siyabonga usethekelela.
Ngiyabonga Ntombi.
Aha, loge. Komnumzana Sean Macheza, isizalwane seZimbabwe, ujaha weMberengwa ohlala ke okwamanje kwele Netherlands. K sonke sizwe udaba oluveza imbono kahulumende weMelika.
Mhlaka 17 ngonkwenkwezi omele umsekeli kanobhala weMelika obona ngamazwe aduzane lePumalanga uStuart Jones uthe eleMelika lifuna ilizwe leIran linanze ilungelo loluntu. Uthe okuvezela uphenyo olusanda kwenziwa ilidale leCongress kutshengisa ukuthi eleIran lokhu livame ukwephula ilungelo likaZulu. Uthe ezinye izijeziso zifakelwe iTehran Prisons Organizations lomkhokheli wayo umnumzana Sahrab Suleiman ngenxa yokuqhubekela phambili besephula ilungelo loluntu. Ilizwe leMelika lithi abantu emhlabeni wonke jikelele kumele bachothoze lokhu okwenziwa lilizwe leIran. UJones uthe akukhethile ukuthi ilizwe leli lephula njani ilungelo likaZulu. Uthe abantu bayavalelwa entilongweni bengagwetshwanga, abanye njalo bayatshaywa bengonanga lutho, kube khona abanye abasakhulayo abathwaliswe nzima iziphathamandla zikahulumende. Uthe ilizwe leli selenze lokhu okwesikhathi eside kakhulu, ngakho kumele liwekele ukwephula ilungelo likaZulu. Uphinde njalo wathi ilizwe leMelika likhathazekile ngohlelo lweIran lokwenza izikhali ezisebenzisa inhlamvu zenyukliya. Uthe ilizwe leli lephula iziqondiso zomthetho wenhlanganiso yamazwe wonke womhlaba eze-United Nations Security Council Resolution 2231. Uhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngezemali lokunye okuthiyeneyo ole-Treasury Department's Office of Foreign Assets Control lusanda kufakela izijeziso zenoto ezinye njalo iziphathamandla zakwele-Iran eziqhuba uhlelo lokulungisa izikhali zenyukliya.
Lawa bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. Kwezemidlalo namhlanje uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yenguqu edlalwe namhlanje.
Iqembu leCape United linqobele USM Alger 2-1 emdlalweni walo wesibili wesibaya sikaGroup B kumncintiswano weCAF Champions League oqhutshelwe enkundleni yeNational Sports Stadium namhla emini. Limpumela itsho ukuba iqembu leCape selilemiklomelo emithathu njengoba emdlalweni walo wakuqala lapho maliphethe izandla ngemva kokunqotshwa ngethukanyange lezamaleke laseGibhithe emdlalweni odlalelwe khonale kweleGibhithe ensukwini ezedluleyo. Ohlohlele iqembu lemakhephekhephe nguRonald Chitiyo yena olitshayele kabili emambuleni. Bekulemidlalo emibili yesigaba seCastle Lanka Premier Soccer League edlalwe namhla emini, njalo lenye egoqela obesenkundleni yeLuveve lapho iqembu leHawmine elinqobe khona iqembu leBlack Rhinos nge-2-1. Abahlohlele iqembu leHawmine nguToto Banda kanye loKuda Musharu, kuthi iqembu leBlack Rhinos lihlohlelwe nguLord Shiwunga. Iqembu leHawmine lithe ngokunqoba kwalo lokhu lakhuphula inani lemiklomelo elilayo yaba lishumi lesikhombisa. Umdlalo wesibili wePSL obukhona namhla ngodlalwe phakathi kweqembu leBulawayo City leLewange wona obusenkundleni eBarber Fields, njalo ophele iqembu leCity linqobe iLewange nge-1 kanya. Ohlohlele iqembu leBulawayo City uKelvin Matsongwe, njalo leli qembu selilemiklomelo elishumi lane. Imidlalo yePSL iqhubekela phambili kusasa, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo. Enkundleni eBarber Fields iqembu leHighlanders lizadibana lele Chicken Inn, kuthi iqembu leYada lizanxibelana lele Triangle ngaseMorris Depot. IHarare City izemukela iqembu leDynamo senkundleni eNational Sports Stadium. Iqembu leZPC Kariba lizadlala lele Chapungu ngaseNyamunga. Iqembu leJapane Mind lizatshana lele Bantu Rovers ngaseMaclass. Iqembu leCholocho lizemukela iLenkezi Platinum ngaseDulivazimu. Ikanti umdlalo obekumele ube phakathi kweqembu leCape United leFC Platinum udluliselwe phambili ngoba abafana bemakhephekephe bephatheke kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Inhlanganiso ye-African Union incedisana le-European Union ziqhuba uhlelo lokufundisa abalimi. Ukukhethwa kwendodakazi kaMongameli Mugabe ubona Chikore ukuba kubhodi ekhangela ngokwethulwa kwembiko ngenhlonipho e-Censorship Board sokudale inkulumo. Hayi ke kwanelo kwalamhlanje zihlobo ezithandekayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lweStudio 7 Live Talk. lilande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmiro.